isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le tshona njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kuNtulikazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
amabhizinisi amaningi kuproduct asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi yakusukuthi akusela product company ila ukuthi izale ngalokho. Yalo kula kukuthi abantu baswele imisebenzi bakero kungela manzi. Kuphinde njalo kube le ndiyaba isihlakelayo isidaba yezinhlalakahle.
Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi.
Hayi, ama-office abewakhile babuthi kusasebenza ngabangidinga abafana bavevula ama-office nyabiyele emsebenzini nabantu esasibedonga ngakwasebenza kubeni.
Umabhalane omkhulu wekansili yakoBulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla. Umgcini sihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool. Kwelepilithane kusasa, njalo iZimbabwe imelwa liqembu lama-Gems. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, iziphathamandla zikahulumende, abahlali balelidolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikansili le isivalele abahlali balelidolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks, kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe umnumzana Victor Nyoni uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube, umama uJudith Ncube waba lo deputy minister of industry and commerce uMoti, waphinda waba lo town clerk lama lo engineer we lo director of engineering services uMela uDube. UDube nguye oyenze i-presentation, ungathi ke singaphiwa i-presentation uTown Clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lamanzi luminjani koBulawayo. Kodwa ke abantu bona bembabalisileyo yibo ke ukuthi bekhokhela lo mhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
So ke basebethembisa ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuye kufika i-weekend, bacabangela ukuthi kuzuke ezayo amanzi azabe esengcono, sebebuyela nje ku-watershed yokuthi khona le air 48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengabamabhizinisi sibatshayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebengaphumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibakelile ukuthi abakhontinuele besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi sinde futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency ibe khona kwezamabhizinisi ku-City Council yakoBulawayo, ngoba kukhanya ngazathi City Council yakoBulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzeka ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kumaprojekti athize angene asingesentweni yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa-ke khonapho ukuthi into ekuthiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kuma-businesses. Ama-businesses amaningi ku-production asebenzisa amanzi. Nxa nje kungela amanzi kuyakusitsho ukuthi akusena production, kusitsho ukuthi ikhampani ilakho ukuthi ivale ngalokhu. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa kuyabe kungela amanzi. Kuphinde njalo kube lendaba esikhangelayo indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu nxa bebuya emsebenzini kungela izindawo ezinjengama-toilet. Kutsho ukuthi kuzaba lengcekeza emsebenzini, kuphinde kukhoze imikhuhlane. Lapho kulungiswa khona izindawo zokudla, lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa njengoba ngishilo ukuthi okwamanje besingabi lohlupho olunjalo, ngoba i-council iyazama ngazo zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu, kodwa endaweni zemsebenzini kutholakala amanzi. Elikho uhlupho olukhona ukuthi amagesi ayenza kube nzima futhi, ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayezalethi ngeke kufunakala amagesi. Pho-ke la magesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi woba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi. Umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube owetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho, njalo lo kungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela, hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansila afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu elifitshane, njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela elokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi yi-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma lo Kambarami obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale ngci amahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi leholo lakhe.
UKambarami yangena ehofisini uthene uzengisweza ngesuspension. Uzengisweza ngesuspension kanye wena emthethweni mina ngisuspenda kumeya. Njalo umeya kuleya kulenye i-correspondence esilayo kakhe ngalo mbukaniswa lapho kucheko olunyaya. Usuthatha ukuthi ubuya ngesuspension kunamandla bani onozasuspenda even kungela kathi i-resolution.
Wena ngokwakho baba Dube usuzihlalele ngkhaya sizokuthola ama-ofisi akhiwe kuhamba njani?
Hayi, ama-ofisi ngabe wakhile baba kuthi ususpenda ngiyavukela ngidinga abafana babe bevula ama-ofisi ngiyabuyela emsebenzini mina kanje ngisuspenda ngakasuspenda kumeya. Umeya nguye olelungelo ukususpenda lo umuntu ozama ukususpenda ezinika amadlongasoyo wephula umthetho.
Pho-ke singathi-ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babemile emahofisini khonapho?
Emile emahofisini ebeleni.
Ukuthi bakuvimbe?
Hayi, mina ngiyazingenela emahofisini njengofisi kami asuspendona because umsuspendileka kayikho emthethweni, ngiyangena.
Ye, sizokuthiwa lo meya
uthini? Ayisemthethweni.
Ulandela okwethulwe ngumeya?
Mina ngilandela umeya. Umeya ngiyosuspendayo. Umthetho uthi mina ngisuspenda kumeya, awutsho ukuthi ngisuspenda kudeputy meya. Uthi umeya ngakho elive official warranti ukuthi deputy meya asasisebenzi yakhe nestate uthi angasuspenda utime track. Angisemntwana omncane dela minafo ukususpenda njalo nje. Lokhu vele angikhanjeli lokhu.
Singathi-ke hayi uyabe usemsebenzini kusasa.
Ah, kusemsebenzini Dube.
Ye, kodwa kwenziwa kuyini konke lokhu baba Dube?
Baba Dube, izinto zakhona ziningi. Hayi, ngethabithabi ihlabile yiyo-ke manje number one, kodwa bayifihla lami nginje Dube ngiyabe ngisesaba ukuthi
Umnumzana Christopher Dube ngumabhalane wedolobho lakoBulawayo uTown Clerk ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhonale koBulawayo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezitshiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lweRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe Reload luveza indlela ezinhlanu ibandla lele likhangele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union eyangezansi lakwezekazi le-Afrika isadake yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye kukhankaselwa ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo nenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye lokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli weMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane lelizwe.
Abantu bebezibuza ukuthi siya ngaphi njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nansi impendulo, silogwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo, kodwa asisoze siphelele khonapho.
UChamisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqila ukhetho olwedluleyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakala kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokelelwa ngumongameli Nelson Mandela le-National Party likhokelelwa ngumnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ephalamende emele igwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lwe-Reload lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabeleni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngu-President Advocate National Chamisa mbone ngani ngingeke ngithi mina ngoba mina ngi-MP ngilama voices lami ngiwameleyo. Like u-President ekuthile ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimeleyo ukuthi sonke sihambisana lakho lokho kukhulunywe ngu-President. Lithe lisenza i-document leli kaliyenzanga yedwa. Qale wangena ebantwini esizwa ukuthi thina sifuna kube njani, yikho kufakwe ku-document, so sihambisana lapho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lwe-Reload besithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende avumele i-MDC ukuthi iluqhube ngokukhululekileyo. Umnumzana Mlindelo Mancitshana, ingcwethi kwezombusazwe, uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla, aziyanga ndawo.
Economic blueprint ye MDC reload sizwile iyahlabusa nxa uyilalele kodwa uhlupho bayenza elizweni lokhe locuku elizweni lokhe lobuncindezeli elizweni elokhe sile dictatorship enkulu ilapha emhlabeni into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo ukuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethi blueprint kumbe kuzaba into nje ezaphongukuphelela emoyeni njalo kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengela amandla phela into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona beza kwenza lokhu abafuna ukukwenza khathi esibengela amandla angiboni ukuthi kuzancedisa kumbe kukhona lapha abazafaka khona i-blueprint yabo ukuthi isebenze
eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezilobuqotho ezifana lejuici ngomnyaka ka-2013 i-smart ngomnyaka ka-2018 kodwa zonke zaphelela emaphepheni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Tumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesi sebenzi salinhlanganiso esisodwa. Esinye sibikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala elo mnumzana Gift Osterlos Siziba sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. Usikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. Usiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Usikala ulokhu evalelwe emaswingo kodwa usiziba ukhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isibambiso sebail. Sebengamatshumi edlula amabili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Lanqabe MDC besithi ukubotshwa kukasikhala losiziva ikubahlukuluza abezanu PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya loludaba sixhume owake waba ngumeli weInsiza South edale lephalamende engowebandla lezanu PF. Umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo ukuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayisilocala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kasi akusenamuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udubo lolu solusiqalise nzima. Ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala, okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ukuthi ilungiswe umnqodo lempilakahle kaZulu, isisebenza ukwethusela abalandeli bethu kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntshu yokuthi akhulume ngoduba kilo khona abe sesesaba, kodwa khonokho akusoze kusebenza.
Baba uNkomo nangu Makhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhuluma ngu-Honorable Khumalo ngiyayizwa, kodwa into engizakuthanda ukubana ngitshe ukubana ngizaphikisana naye ngezizathu ezithize. Owokuqala, ibandla le-MDC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwazi ukubana isisekelo sombuso sitshone, njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshone ngemva kwama-elections aseseyathi adlula kwaba lo hulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sitho ukuthi MDC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement yokuthi into ekhulunywe nguJob Skhana yinto engawelelani nani nebandla labo bona i-MDC, ngoba umthetho bewazi. Uma u-Honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu, ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Skhana ekuthi bona bangakugengula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala, ngoba abantu asozikwazi ukuthi lapho abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC, laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF, laphana kuhlezi ubani lobani. Bangacalisa ukuthana ngemva kwenkulumo ezinjana siza kuthini. Singakhangela ezinye iy'nkulumo ezaba khona kuma-Tutsilana nabanye nginjo kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu wakhuluma into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywe uJob Skhana yinto engafanelanga ukuthi ibe khona elizweni, ngoba lathi njenje njengeZANU-PF sikhangelela ukuthi lobo i-MDC ngayingawina lapha kayihlonitshwe ngasembusweni, lathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathukuthi singakhishwa ngodlakela, asikhitshwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe, lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Iqiniso lelo, uMgabe esavusa kazange sibone imihlolo njengalezi ibona kathesi. Njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwa sibi, kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sisithi thina uhulumende ezane kaphumi selehlulekile phela lingene embusweni isinkwa siyi-$2 namhlanje siyi-$10 langene embusweni i-cooking oil i-$3 namhlanje siyi-$30 kambe noma kuthi awulimhlanye olengutsheni lizakutshela ukuthi kuwurongo lokho. So esikutshoyo ukuthi lanxa ekhulumile u-Honorable Skhana ayisilocala ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo,
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha singutsho ukuthi azikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane lo Job Skhana. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho engibonani kule cala khona le nkulumo ofane siyikhande. Lokho okuneginingi ukuthi
ngathi uGabari emkhiphanga ngodlakela
yini? Honorable Khumalo, engikuthoyo nangu, kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjana ukufuna ukukhipha
umuntu? UGabari lamkhipha ngodlakela, why lingabotshwanga?
Hayi, silo ngomunye umbuzo lapho esikhandela khona.
Lina lingakwenza baba Nkomo uRayithi uMgabeli
ukuthi
hayi, ngiyakuzwa inkulumo yakho, but uMgabeli lamkhipha ngodlakela okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lezi into ezikemthethweni.
Sasisonke Sheraton mina lawe sikhuluma njengamamilunga ePhalamende ukuthi ubaba uMgabe sehlukile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani? U-Honorable Maridadi. Sathi sonke Honorable Khumalo. So ngaleyo ndlela ukuthi sengathi uMgabe asimfosanga uMgabe
wazigabe lamfosa ukuthi aphume uMgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithu sehlulekile angithi
lani vele hluleke
kwenzakala eParliament honorable Khumalo sifonke la ukhuluma kule honorable Khumalo so leka umgabe asifa keceleni asikhangene ngale ukuthi khona umnanga kwabafuna ukumthipa ngenkani
umnumzana Malaki Inkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we Incisa South edalele eParliament ubexoxa endawonye lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo olilunga njalo ledale leParliament. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenkezo yamazi omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhelithane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika uEzra Chisospanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqu lama-Warriors encintiswaneni lokuseGibhithe uZulu sekuthembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. Unkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali ukubanceda kundleko zabo.
Mean I'm one of those people who are in full support of the Gems. Amankazane etulawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha eUnited Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far nge netball. Abantwana laba basifake emephini sibili and hatshi asikujabula lokho esikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the Gems.
Okamoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukuba naba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyane sibancedisa ngokufundraiser, siyaleni sikhupha khonoko okuncane esilakho. Yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Isizalwane zeZimbabwe ezihlala ezwekazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zizosekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke ikakhulu labo abase-United Kingdom kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, le ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? There's a kick-off uma preliminary stage one games. Lapho esihlangana khona le group le team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Sihlangana labo ke u-Adeline, Clarice, Felistas, Joyce, Ndayizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe namavuvuzela ethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni kusasa, i-kick-off time yabo ng-11:25 ku-Court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika-Group A. Umdlalo oqala lidlala le-Sri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizancikelana leqembu elimela ele-Australia, kuthi ke ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika-Group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Ngimele Studio 7 eLiverpool, ikamera mu-Ezra Chisospanda.
Siyabonga Chisa, litheke indlebe uza kuba esipha ukwenzakalayo ke kulimidlalo ekhona le eNgilandi okaSpanda. Kwanele likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.